isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bakastudio 7? Hayi, siyalibonga nje ngomsebenzi eliwenzayo. Siyalibonga sibili ngawo kuthiwa lingabantu ukuthi ilizwe lilemali ngaso yalidonethela imali silihonise. Ngoba ngathi lingcono lisibamba ngcono. Into engifuna ukuyibuza kuhle kuhle mina ngingumzali. Ngomntwana okumele abhale form 6. Yamhlophe la. Ngibuza ukuthi khona sibili upresident uMnangagwa sibili sakhe uyakuqedisisa yini ukuthi kufunda into bani kumbe ukufunda sokufana nje lokugada imishongo yetown. Ukufunda sokufana lokugada imishongo yetown ukuthi ahamba kuhyper uyafunda uyeqedi kumbe ukufunda uqala ufundise andiba uzahamba uyebhala imihloliso. Phela into eyenzakalayo le mina ngangazi ukuthi phela yena usacabangani yena kahle kahle kumbe kasafuni bantu usefuna ukuthi abuse nje yedwa nje azenzele into yakhe yedwa thina sihlale siyifana sibuyele emuva leki bomzikazi sasigqoka khona amabhethi vele singazilutho imini khona komzikazi abantu babefundisa ezinye izinto lokho kwakha akuyenze ebantwini hayi ambona ukuthi vele kwakwazi kwaba khona abantwana njalo basibamba inkulu sibhadele izimali kwathiwa sibhadale izimali yemntwana ongabhadalanga ye kwathini sabhadala izimali zethu khona manje imali lezi ezazibhadalayo abantwana bazange bafundi khathesi bafuna amanye ama-school fees futhi bakomplaina ngokuthi sibhadale angazi ukuthi lapha into eyenzakalayo kuyini okwenzakalayo kodwa yena uyakubona yini ukuthi amatisha into abakhala ngayo yinto bani ngoba amatisha eqinisweni amatisha ukuba njengotisha kufana lokuba ngo-cowboy ngoba kathesi u-cowboy omunye osegwanda le uyahola i-30 US.
Linjani basakazi? Hayi mina ngiyaphila. Ngidinga ubaba ibizo lakhe nguThemba Mkanzi. Wayesebenza emayadini e-morning side koBulawayo ngomnyaka ka-1982. Ihlala esizindi. Ma ekhona omaziyo ngicela angithinte enambeni esithi +267 7489 0537. Ngiyaphinda njalo +267 7489 0537. Ngiyabonga.
Ye, silibingelele kumsakazi njalo. Khangelane lenhlupho zethu zomhlaba zinezihlangane lazo inkinga zenye zizabo corona izinto ezisivalela impilo siphila nzima abantu bakithi kunzima lokhu kunzima sibili ngingazombeni kubona ithi zodwa nina abanye hambeni liyakubona esesihamba kanzima kanje emhlabeni izimotela zosezidure ziyahlala ngikhuluma ngindlu yami imota zenye zengayibeka phansi ngoba hayi kunzima kuyaphaka ukuthi ngiyakembulala imota mahara zalali ebadala ukunje kuhlangene umhlaba wonke singayenzani kanjani ukuze sinqobeni lesi simo esesikiso ngoba udubo lolo sokurongo abantwana ezikola abasafundi yibe sibakhalela thina abadala kuphela njani. Ye, ngingelele umsakazi ndingelele Enyathi kuvillage 4 komoyo othethe umaduli omoyo kuvillage 4 babingelele bonke ivillage bonke omama onaphisi abaningi kakhulu abantu bakhona babingelele ngibingelele lomelane ncungi ngibingelele lomaster ngibingelele lo elisi moyo othethe umelane ncungi ungabe inkosi ngathi kahlala lapho wonke evillagini laphana omama nakhethi onamakhumalo omsipha otamkhulu babingelele bonke ethi ngegama lenkosi namhlanje inkosi mayihlale nabo. Ye, ngibingelele nawe ophethe umsakazi oyingqungquthela hambe uzibonakalise ungaphela amandla ngothi Yesu into ihlala nawe nansi yakho incwadi ngidize thembi
asazi madoda
Sabe kutsha abantu bethenga ukuthi bazangena bona kuParliament, amakhuthe nabo Monzora nabo Kalpan Phuke. Kodwa bazashaya inyaka ina lembili emthathu yolandelayo. Sekufika ku 2023 emgale election, baphuma bonke baphele bathi du ngomhawo wabo. Ongafunakaliyo umhawo umhawo sibili umuvi. Uxoxisa abantu eParliament, uxoxisa abantu ngathi nangathi. Sekufika ukuthi la kuma council athi ufuna ukuthi bengena bona bahlale. Sinjani ke izintombi zenu lamajaha eStudio 7? Sinakuthangela izulu ngapha ngakithi hayi lisibulele manje.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.